Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithikile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukurisponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa mele bereadi belela konke kumabhokisi lana oneneni ukuthi beshwezele umsebenzi. Kuyinto imali community yokhuleshiwa community ukuthi pho-ke bekazegwanda nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlulwe into ezincane ezinganezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo umonakalo.
Akalazi nqebakalayo le poison yangikhona nase ayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyaqiniseka ukuthi kazangeke efakwe sasa. Hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khonakalo mbelo nkosikazi. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu isikhona okokuthi i-government ethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathesi zinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asiyonto erayithi kulabantwana kulani nala. So asiyonto erayithi kusosayethi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama kodwa abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza lizama ukubiza amapholisa abasidadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanzi uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
kwinto elihlazo kakhulu community ukuvela ukuyephula isiko lomkhuba wendawo oyindawo yakithi abahlali begwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amapolisa ephuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi kumele amapolisa amele bebe-redi bela konke amabhokisi lana okuningi ukuthi befezele umsebenzi into imali ezi-community kakhulu eshuka i-community ukuthi pho-ke bazakwanisa nawo kudika lezi gila mkhuba lezi sehlulwa into ezincane ezingalezi
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilomkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndaba ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi inqale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza ube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisithabala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulaye isanitize, ulaye imask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela ama-ofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000 okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichagalolunye lengxenye over 95,000 kanti abalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisiro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphanyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedalele High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba le isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube le-consistency ekhoti, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuningi-ningi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo, into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa, lathi siyalimela ilizwe lethu, ilizwe ngelethu sonke osilabo baba.
Unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo.
Why 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho. Izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti, ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi, abasakwanisi lutho, abaselabo mkabo. So ngikunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo. Njalo lezikolo zethu azisalunganga, sezijilikile, lamafloors akhona segugile. So ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvillage 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu.
Ibandla lezaphu lalo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanye kanye!
Washu!
Kanye kanye!
Washu!
Washu!
Into le ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa, izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana. Ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanye kanye!
Washu!
Kanye kanye!
Washu!
Washu!
Olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution, devolution of power, ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu ukwenza ukuthi ibhodini ithulitensi kwaxotshwa imthova yonke khonapha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obekulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele usithandekile emhlangano we-Studio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe. Ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo, ngangikhethwe ngabantu bephumula. So kibo khathelwa ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstated. The following day, hayi sekudokiwe. So bese kubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti. Even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti. Bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo ukuthi ngibuye nakho konokho abangithume khona.
Labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu.
Ngeke ngibe sabe mina ngoba mina already ngingumuntu adisebenzele ebantwini. Angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini. Yebo khona nxa ungumuntu akutsho ukuthi kufanele ungabi layo. Kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engincintisana labo bonke ngabantu abangobaba. Kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini.
Ubone ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono.
Ngabona ngale kule gap ebuseni ebunandini nike izini ebantwaneni amayuthi njengamayuthi ngiyazitshintsha ngibe ngumyuthi ngingene labo but abaningi bekube kula khona kuyani u-m t abonakale maybe ezinhleni it was rain futhi umbono u-m t emhleni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sichele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ube kuphela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namhla kwele-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke babubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecatsha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda e-Delta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzanilele Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzanilele Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sesithenze yonke into malana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, izanu PF siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-trip siyenze labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngakupho sebusuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhonsentize abantu na basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi sibethwe lufu sizagcina sesifika mebhizulana sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake elingaka linje so wena ususithi hayi I say inani elingaka sesiyinani elincane lingaka angithi even lucezo lakolo oluqhunywayo lalo liyancithiswa futhi.
Iye, bezwakala udaba lolu. Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota?
I think kukavili khona uma ukhangelisisa kahle. Kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscouraging abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty kuma-elections aweZimbabwe because iMatabeleland iya-ignowa makusiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe. So kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavoti and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo. So ngathi ngesiNdebele singathi ngesibaleli ukuthi ukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesithi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-MDC nabamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election. Imathebeleni nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga. Esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi uthi ukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manje suka lapha ngisiyavota instead of ukuzuyehead khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele ayilethi twala emganweni ayilethi mbida ayilethi nyama bese bezibuza ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota.
Hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu?
Ekhanda sibili indaba le la kwana sila kushoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isi-21 years ibusa lapho emadrobheni especially lapho kobulawayo kodwa akula nto ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina segive up in the whole system abona vele kanti vele uvota wakunasebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho njani oluzatshintsha. So ye kuningi sibili angeke ngathi kona umama umxhosisile sibili uyitshayile sibili kwabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwalona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku silokhu sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora le ndawo ezijeshini ezinjalo ngoba then of day usuzibuza ukuthi why kathesi sikhuluma so ama-centers e-voting naw asebishe ebantwini kanye sikuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kona ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota. So uyedula niqala umuntu ekhala ukuthi hayi kukhatshana azozefinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nako sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona. So khona ufana futhi ngobona umele sikukhale kunale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankoni soku sidinga abantu bona bevele nje bengekho. So maybe athinke ngekukhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-census le siye sibalane sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu abangu-16,000 athin sibalane sibone ukuthi ona vele ephelandaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela mabe mhlawumbe ku-stage nale i-census ukuthi sibone mhlawumbe siyeshoko sifuna ukucabangela into engayisiko ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa aleli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocathangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.